Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 18 Mhlolanja 2023 ngugeyino kumede Saidi endabeni zethu namhlanje.
We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty. And yes, there were times when Democrats went alone. Time and again, Democrats and Republicans came together.
UZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa embikweni oqakathekileyo othulwe nguMongameli Joe Biden wele Melika, ikakhulu inkuthazo yokuthi kumele abantu basebenze ndawonye.
But in Washington, the Biden administration is doubling down on crazy. President Biden inherited the fastest economic recovery on record, the most secure border in history, cheap, abundant, homegrown energy, fast rising wages, and a world that was stable.
Kodwa abebandla lama Republicans bona basole kakhulu umbuso lo mbiko kaMongameli Biden owe State of the Union besithi akulalutho olulesisindo alukhulumileyo. Amapolisa athi abophe abantu abafika phose amakhulu amane 387 izolo kumkhankaso abawuqale abaqhubayo elizweni okulwisana nalo kuthengiswa kanye lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Zulu waseMelika ubethe gwaqa phambi kwemsakazo kamabona kude le radio elalele umbiko obusethulwa nguMongameli Joseph Biden wele Melika owe State of the Union address. UBiden owethulele umbiko phambi kwamalunga amadala amabili awe Senate le House of Representatives le Congress eWashington DC. Uhlafune okuningi okukhathaza isizwe kanye lokuhlase kwenzile lokhu akhokhelayo abebandlala amaDemocrats bamncome kakhulu uBiden ngokuveza ukuzwisisa kanye lolwazi kwezombusazwe ngoba bethu sehlanganise isizwe kulandela umbuso ngomongameli umnumzana Donald Trump owachiya kulokuxabana okukhulu phakathi kwezizalwane zaleli lizwe. UZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa embikweni oqakathekileyo owethulwe nguMongameli Joseph Biden kwele Melika, ikakhulu inkuthazo yokuthi kumele abantu basebenze ndawonye ukwakha ilizwe labo kungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugceleyo.
UMongameli Biden wethule umbiko oqakathekileyo wokuqala umnyaka owe State of the Union lapho achasisa khona ngesimo selizwe lakhe. Osekweneliswe ukwenziwa ngukhulumende wakhe lakhangelele ukwenza lonyaka ekhuthaza abebandla lama Republicans ukuthi basekele ekwethulweni kwemithetho enceda uZulu. Umnumzana Biden uthi akula ngenye indlela leMelika elingathuthuka ngayo ngaphandle kokuba abantu baleli lizwe babambisane kungelani lamabandla ezombusazwe abawasekelayo.
We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty.
Akulokho sehlulayo abanye babesithi ama Democrats lama Republicans ngeke besebenze ndawonye kodwa kuminyaka emibili sisebenze sonke kodwa lapala lapayana ama Democrats lama Republicans asebenze wonke.
Amazwi kaBiden lawa akhanya ithakazelwe ngabaningi abeZimbabwe abathi ukuze labo ilizwe lithuthuke kumele wonke umuntu abambisane enhlelweni ezuthuthukisa inhlala kahle kaZulu wonke kungelani nebandla abalisekelayo. Omunye walabo ngumnumzana Gilbert Chuma isakamuzi seBudiriro othi kumele amabandla ezombusazwe afunde kulokho okwenzakala eMelika esithi iyo yodwa indlela engathuthukisa ilizwe.
lokhu kusitshengisela ukuthi njengeZimbabwe kuyabe kumele sibe le-national vision esingathi leyo yabe isitshengisela lapho kumele siye khona njengelizwe, kunganani ukuthi ngubani uyabe busa kumbe ngubani uyabe phikisa. Isifundo esiqakathekileyo leso kumele thina njengamaZimbabweans sisithathe lathi senze i-politics yethu ibe njengeleyo sibona isenze eAmerika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Owen Phiri, isakhamuzi seHarare, yena othi eleZimbabwe kumele linanzelele ukuba nxa umnotho ubuyela emuva kakuphazamisa abantu baphandle kodwa uzulu wakuleli.
Amazwi kaBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenzayo labo eMelika sibambane, sisebenze ngelizwi elilodwa, silakho ukuvuselela umnotho welizwe, njalo kulokusincedisa ukuthi silalelane, njalo sikhonside ama-opinions abanye kulokuthi sithi ngoba leli libandla elibusayo so kalibe yile likhulumayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi zombusazwe umnumzana Admire Moyo.
Amazwi kamongameli welizwe leMelika uBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenza eMelika sibambane, silakho ukuvuselela umnotho.
UBiden ukhuthaze amalunga ebandla lama-Republicans ukusebenzelana ndawonye labebandla lakhe esithi njengoba besebenze bonke kuhlandla lombuso wakhe eleminyaka emibili edluleyo, akaboni kulesizathu sokungasebenzi ndawonye. Iningi labantu likhanya lijabulele ukuthi umongameli Joe Biden uchazele eMelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile, njalo selibambene kulalokho eliyabe libe yikho ekuqaleni kodubo lokuthi wethulele umbiko wesothu ngendlela engayeyisiloba ukwethusela abebandla eliphikisayo elama-Republicans. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye olombiko we-State of the Union SOTU kamongameli Biden. Abebandla lama-Republicans bona basole kakhulu umbuso wakhe besithi akulalutho lesi sindo alukhulumileyo. Baphe owabo umbono ngemva kwalomhlangano. Sizweni unkosikazi Sarah Huckabee Sanders owebandla lama-Republicans owake waba yisikhulumeli sikamnumzana Donald Trump osengusiba likhulu wesabelo se-Arkansas.
In Washington, the Biden administration is doubling down on crazy. President Biden inherited the fastest economic recovery on record, the most secure border in history, cheap, abundant, homegrown energy, fast rising wages, a rebuilt military, and a world that was stable and at peace. But over the last 2 years, Democrats destroyed it all. Despite Democrats' trillions in reckless spending and mountains of debt, we now have the worst border crisis in American history.
Unkosikazi Sarah Huckabee Sanders, ngugovernor wesigaba se-Arkansas, echothoza umnumzana Biden. Ukucubungula lolu daba sixoxe nomnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe ohlala eBuffalo esigabeni seNew York.
Yeah, ukuthi ipolitics isikhathi esiningi vele sebekhangele ama-national election azabuya ngu-2024. So ama-Republican umsebenzi wabo kuyukuthi wena nxa bebuya bephendula okhulunywa ngu-Biden bekhulume i-message ezabanceda ngo-2024 kumbe ngo-Trump ozaphenduka kumbe ngomunye ozaphenduka, bebezama ukuthi nje bevodloze okhulunywa ngumongameli u-Biden. Kodwa into ayikhulumileyo, ukhulume ngokuthi u-Biden is unfit to serve ngoba usengumuntu omdala kakhulu. Kodwa ungajakhangela laba afuna ukuletha u-Trump omunye okhanye wezwe. Ngomakhayela u-Biden ngabe mdala ngeminyaka kulo Trump, kodwa izinto ezenziwa ngu-Biden zile ngqondo okudlule kwasenziwa ngu-Trump. So wesikhathi yizigwenxa zomlomo kumbe ukwenza izinto ezingala ngqondo ama-Republican akwenzayo. Iqiniso ukuthi u-Biden is more fit than esakubona kusenziwa ngu-Trump. Okunye akhulume ngakho, of course, ubekhuluma ukuthi kumele kube lama-junior, ama-new generation ukuthi ingene kwezama-politics, which liqiniso lelo ngokwakhangela ama-Republican akhetha uSarah ukuthi ebe nguye ophendulayo ngoba she's the youngest governor, I think kule 40 years. So bebezama ukutshengisa ukuthi hhayi uBiden ukhulile, khangela thina sabantu abayo. Kodwa uhlupho lwama-Republican ukuthi i-candidate yabo engu-Trump engani lokhu ifuna ukuphendula ikhanya yona ngengqondo angomzimba umdala kulo Biden loba nje iminyaka kaDonald Trump yona imlutshwane.
Umnumzana Busani Ntini, sizalwane seZimbabwe ohlala eBuffalo esigabeni seNew York. Sibuye saxoxa lo Mnumzana Mkhululi Ndabambi, esinye njalo isizalwane seZimbabwe ohlala eIndiana, laye usipha owakhe umbono wenkulumo kaMnumzana Biden.
If you look at his style, uJoe vele ngumuntu who likes to ukuthi akhulume off the cuff, and umuntu likes to refer ama personal stories, and he tries to relate, and khonokho kusho ukuthi ubize abantu, you know, ukuthi bezokhuluma different stories. Kuyatshengisela ukuba ngu-president wabantu, and le zinto akhuluma ngazo are things of concern. Mina, what was striking to me, and he did that early in his speech, he challenged, and I thought, I mean, it was a masterstroke by a seasoned veteran politician, a wily old wise fox move. Ute ngena, he challenged ama Republicans to support ama policies that support middle class America. Kulapana, that was a huge firing shot. Ngobungazu kumbulu Trump wate ngena ama Republicans ele Senate and the House and the presidency. They went for Obamacare. They spent their whole session trying to repeal Obamacare, and it backfired spectacularly. And it showed where they were, their intentions, where they are. And katesi le Congress ite ngena omakati. Ama Democrats asati, abantu laba vele bafuna ukukhupha social security. And the social security into a heavy thing about Obamacare. Of course, social security is heavier than Obamacare. Lifeline, yabantu abane. And so, utengena washawati, I challenge you to support our policies that will make impilo for the middle class America bearable.
So icebo lakhe lonelo elokubafaka ekhoneni ulibona lisebenzile liphumelele.
I can't ambition. Use without even voting, without putting issues to vote, without any legislation being put. He used the tactic ukuthi lina elalifuna ukurepeal Obamacare. Nangu futhi selifuna ukurepeal social security. And uhle wakufaka ku speech and bona bahle bawumuka bonke ma retailer green bona labana akade sibesaba laba kade vele baqophile. Bahle bathi no, ulamanga we will never. And wahle wathi ha, umzwili comment yakhe ukuthi I like a quick conversion. What's right? Nxa sesisonke ubenze bavuma to the whole country into abakade beyihlabela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esixoxelaye ese-Indiana khonapha eMelika. Amapolisa athi abophe abantu abafika phose amakhulu amane 387 izolo kumkhankaso abawuqhubayo elizweni okulwisana lokuthengiswa kanye lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokukhuphule inani lababotshiweyo laye kwedlula inkulungwane eyodwa 1023 selokhe lolu hlelo lwasungulwayo ngeviki edluleyo eHarare. Kubikwa kubotshwa abantwana besikolo abathathu namhla esikolo seGeorge Chipadza Secondary School eMidlands ngemva kokuba umbalisi wabo ebafice bebhema insango. Abantwana laba bamqambile obathengiselayo njalo ubikwa esezandleni zamapholisa. Amapholisa athi njalo alokhu ethola izidakamizwa ezehlukeneyo ngemva kokungena kwawo ezindlini ezidinga ikakhulu emalokitshini eMfakose leWarren Park eHarare. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sizweni ingxoxo iStudio 7 eyiqhube lo Mnumzana Paul Nyathi.
Ye kathi sibopha abantu abangu-1023 i-operation leyi siyenza elizweni lakhe njalo siyabopha labana ababhemayo labana abathengisayo lama-deglot nama-deg parons. So sicela uzulu ukuthi basinikeze information njalo basiphinte nxa kuyukuthi amapholisa abenza umsebenzi ekumelanga ukuthi wawenze sicela uzulu asithele njalo amapholisa angikhona zizawabopha. I-operation leyi izasitshengisa ukuthi indawo ezilama-drug problem yiziphi njalo ngiyabona ukuthi into zama-drug kathesi zibamba umuntu wonke, abancane, abadala, kuma-colleges, kuma-secondary school, kuma-universities. Thina sinjengeZimbabwe Republic sicela umuntu wonke ukuthi abambe la mapholisa ukwenza ukuthi lishane iy'ndaba ze-drug esazenza bhizinisi.
Lo ngumnumzana Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo ongumqondisi wenhlanganiso iBethu likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwenziwa izakhamizi zakobulawayo kuyinto enhle lokubambisana lamapholisa okulwisana labathengisa lababhema izidakamizwa. Kodwa mbona ngazathi i-effort engasoze iphumelele iyefika ndawo, especially uma intsha ingela msebenzi bayaqhubeka besidla izidakamizwa ngoba yikho kubagcina bengani babalekelana lo hlupho lwelizwe. So uhlupho lokuqala yikuthi akula msebenzi, kudingakala ukuthi kube le msebenzi ezabenza betshone bebhizi bengatholi ithuba lokuthi betshone besidla izidakamizwa. Kodwa umsebenzi omuhle
singathi ukuswelakala kwemisebenzi yikho okumemethekisa lolu hlupho yini kumbe ziningi izizathu.
Ukuswelakala kwemisebenzi kungeyinye yendlela ebangela ukubana abantu bedinge zonke indlela ezingekho emthethweni ezingaqondanga ukuthi beziphilise, lokuthi abantu abangathola umsebenzi bedinga indlela yokuthi nje bezilibazise ngokuhlala bedakiwe. So alubana kule msebenzi ama-drugs abezehla indlela abantu abathenga ngawo nabathengisa ngawo, ngoba ungakhangela athi abantu abathengisa ama-drugs ngabantu abadubekayo abasebenzisa izidakamizwa, abantwana abancane okufuza ukuthi ngabe basemsebenzini ngabe ilizwe limi kuhle. So kungaba le msebenzi mbona ngazathi kuzayehla ngamandla.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ongumqondisi wenhlanganiso iBethu likaZulu obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umdlali olodumo womdlalo webasketball oweMelika uLebron James odlalela iqembu leLos Angeles Lakers ngolwesibili udlule bonke abadlali ngokuhlohla kumbali yalomdlalo, wedlula uKareem Abdul-Jabbar. Bekufunakala ukuba uJames ahlohle ama-point angu-36 kodwa wazohlohla angu-38 kumdlalo iqembu labo eliwudlalele Oklahoma City Thunder. Lokhu kumfikise kunani lama-point phose azinkulungwane ezingamashumi amathathu lengxenye 38,390. Isikhathi silokhu sincipha kulabo abaphatheka kumsebenzi wokuhlenga abantu abagqitshelwe ingqwaba-ngqwaba yezakhiwo ezidilizwe engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale kwele Turkey lele Syria ngomvulo. Ngapha kuqanda mo osokusenza njalo ukuthi umsebenzi wenziwe ngokujaha okukhulu. Okwamanje inani labantu abafele engozini le selilikhulungwane ezilithumi lane 11,000. Namhlanje uhlangotho libona ngokupha uncedo lithe inani labantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 96,000 abancedisa kulomsebenzi. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukuya kwethekelela eLebhilithane namhla ukuyahlangana leziphathamandla zakulelo. Lolu hambo ngolwesibili lapho aphume phandle kwelizwe lokhu kwaqhamuka impi lele Russia nyakenye. I-ofisi yenhloko kahulumende weLebhilithane umnumzana Rishi Sunak ikhiphe umbiko ngalolu hambo esithi uZelensky uzaphiwa ithuba lokukhuluma phambi kwedale lephalamende leBhilithane. Njalo uza kuyabona amabutho e-Ukraine akhonale aqeqetshwa ndawonye lamabutho eBhilithane. Elizabeth eZimbabwe lele Equatorial Guinea kubikwa ukuba aselobelane izivumelwano ezimbalwa ezigoqela ukwemba amatshe aligugu ezokulima ukwethekelela ezemvelo lokunye. Umnumzana Nick Mangwana umabhalane omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko wethule umbiko lo namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Teodoro Obiang Nguema Basogo balobelane izivumelwano lezi ngesikhathi uMnangagwa esethekelela ilizwe leli. UMnangagwa olensuku ezimbili ekwele Equatorial Guinea wahamba kulelo lizwe leziphatha amandla zikahulumende ezimbalwa, indodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye losomabhizimusi umnumzana Kudakwashe Tagwirei. Ababili laba betheswa izijeziso zenotho ngele Melika elithi benza ubukhohlakali obesabekayo. Kasanelanga ukukhuluma loMnangagwa Jr. kanye loTagwirei ngalolu daba. Bayakhala abantu eZimbabwe ngezivumelwano lezi abathi ngezikaMnangagwa, izihlobo zakhe labangane hatshi uZulu. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi uMnangagwa wenza santando eZimbabwe.
Ukuhamba kukaMnangagwa lokhu akusimangalisi thina abanye. Basibuyelene emuva, uMgabe into ayevele eyenza ukuthi wayefuna ukurani ilizwe liranele esikhwameni sakhe. UMnangagwa uhambe ezinyathelweni zikaMgabe, njalo lelo lizwe abaye kulo kubongwema e-Equatorial Guinea uzakhumbula ukuthi lilizwe linjani. Lilizwe eliranwa njengendlela uMgabe ayerana ngalo. Uma ngaphazamisi umntakangamba lo busa lelana lizwe nguye ongu-vice president, nguye ozibambileyo emnothweni. So uMnangagwa uhambe nabomnangagwa bakhe ababili, wayengitsho njalo ngokuthi uTagwirei nguye umuntu ogijimisa into zikaMnangagwa. Njalo usehamba lo mntanakhe, ukhumbula ukuthi umntanakhe lo wamfaka ku-army khathesi usebonakala kuma-state function. Nxa kuthiwa kusayinwa ama-agreement, akusayinwa ama-agreement elizwe, kusayinwa ama-agreement ekhwekhwe okuthi bazinothise bona ekhwekhwe. So yona indlela ababusa ngayo, kubuselwa ezikhwameni okufanele abantwana beZimbabwe bayilungisise leyo ndaba lonyaka.
So ke nxa sikhangela ke kukhanyazana kulezivumelwano eziningi okuthiwa zenziwe phakathi kwelizwe leZimbabwe le-Equatorial Guinea, kambe leZimbabwe liyatholani kona?
Hayi, njona ngitshilo ukuthi sivumelane leso aso sivumelwano selizwe leZimbabwe or esihlanganisela ama-citizens eZimbabwe, isivumelwano sekhwekhwe eplazini likaMnangagwa labotagwirei ukuthi bazinothisa kanjani bona njengama-individuals not njengelizwe.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe ekwele South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Sixoxe njalo nomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Udubo olukhulu esihluka sibe lalo njengabantwana beZimbabwe yikuhlala sicabangelana izibozi kuphela. Nango-ke umongameli uphumile uhambe lo mntanake sokucathe ngelizinto eziningi-ningi. Uphumile uTagwirei ukuthi uhambile sokucathe ngelinto eziningi-ningi. Kukanti-ke kwamanye amazwe xa into ezinjalo zisenzakala akubi le nto eyabe iphazamisekile khonapho, ngaphandle kokuthi hhayi umongameli uhambe mhlawumbe sithi edabeni lomntanakhe akula nto emangalisayo. Sesabona abanye omongameli bephuma labantwana babo. Ngiyakhumbula ngenye ilanga umongameli weRwanda ihambe le ndodakazi yakhe besiyabona ngesikhathi sana upresident Obama esesekupower balo kulo mfanekiso bebonke khona le eWhite House. Ukhangele unokuzeni uTrump la esike sambona ehamba le muli yakhe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Akula nto kumele ube lihlazo lelo.
Pho manje Baba Kolide ubona zani iziphathamandla zikahulumende zilandeni khona ngale e-Equatorial Guinea?
Angithi phela noma nje behambile benjeyana, bakhona abameleli uhulumende, ama-ministers abahambileyo, kulo minister of finance ukhona ngale, uminister of foreign affairs ukhona ngale. Konke lokhu okuyabe kusenziwa okwelizwe kuyenziwa emgcekeni yilabo abantu akumele benze umsebenzi kahulumende. Hathi ukuthi kona siphonge ukuhlala sicabangelana kuphela, kungabi le nto enhle ephumayo kwele Zimbabwe. Sizaba ngabantu bani nxa siphila kanjalo?
lo ngumnumzana Joseph Chuma olandela ezombusazwe obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube we Studio 7 uxoxa lo mnumzana Bishop Sithole osebenza kwele South Africa.
Ku-construction.
Yes, ngathi ku-construction yangkhona le uyabusenza.
Siyayaka.
Ye, yelula khona mpoko isithole. Yelula sibili utshela abantu ukuthi liyakhani lokhula lokhu.
Siyayaka nje masithole umsebenzi si-group nje. Engaba singu-10 sakhe izindlu nje endaweni. Masithe sathola umsebenzi.
So, akusitshele ke baba Sithole ukuthi umsebenzi lithola njani khonapho? Injalo laqala nini ukwenza khonokho?
Umsebenzi senza siyamakethe ze-marketing ukuze sithole umsebenzi. Sesilabo close to 7 years sibhizi ne-construction. Njalo akwamanje akusekhobhizi, akusafandi ukuqale. Ekuqaleni kwangwani kuba ngconywana, okwamanje akusekhobhizi kodwa. Yikho ithi nje sicela usizo mhlawumbe ma singathola abantu abangasidonethela into ezifana lama-tractor ngoba sengifuna ukuyaba best eZimbabwe. Ngisebenze ngokulima, sifuna ukwenza sibe yi-group esingasebenza ngokulima oku-serious, hayi khona lokho esikwenza njengamanje.
Singathi-ke khonapho nxa liyakha, liyakha izindlu ezinjani njalo liyakhele obani? Kule nzuzo yini?
Izindlu esizakhayo kutsho ukuthi siyabe sakha ama-private house. Umuntu nje ma efuna ukwakhela nguye abantu esibakhelayo.
Lonke lingamabhilida adabuka eZimbabwe kumbe kulabanye abakwele South Africa?
No, lingamabhilida adabuka eZimbabwe nje sonke.
Singathi-ke ukuthi wakhe indlu, asithi-ke indlu yomuntu ibiza malini?
Indlu nje complete set yakhona indlu idependa ngeplani yomuntu. Ezinye ziyayenza o-50, ezinye o-60, 70,000. Zehlukile, azifani.
Kodwa kule nzuzo yini? Akusitshele Sithole khonapho ukuthi kuyaphilisa.
Hayi, inzuzo yangikhona iphansi kakhulu. Yikho sesifuna nje ukuthi ngicabanga ukuthi mina esayidi nami mbona ukuthi inzuzo e-right iseZimbabwe. Yikho engenza khona into ebonakalayo. Yikho sengicabanga ukuthi ngiye ekhaya.
EGoli khonapho singathi sokuhlupha kakhulu.
Hayi, iGoli sokuhlupha kakhulu, akusekho right. Ngoba sesibonana ekhaya kungcono ulalapha eSouth Africa.
Uyenelisa ukuthi uselele imuli yakho ngakhona ukukwenza khona manje?
Kwamanje ngiyenelisa ngoba ingane sezize zakhula. Lokhu engicengisa ngakho.
Ubona ngazani akusasebenzeki?
Hayi, akusasebenzeki. Kwamanje iqiniso akusasebenzeki, isenza isekho sokuvalekile.
Wena-ke singathi usebenza khonapho okusemthethweni ukuthi ulamaphepha kumba ulamaphepha, akusitshele ngokujulileyo khonapho.
Mina besebenzisa iphemithi.
Ye, khuluma ujule sibili ukuthi iphemithi yangkhona yilokho.
Besebenzisa namaphepha eZimbabwe, kusebenzisa iphemithi. Then the ID yaseSouth Africa ngaye yakhanselwa, asesiyathatha amaphepha akithi eZimbabwe. Okwamanje sebenzisa amaphepha akithi le phemithi. Njengoba sithi amaphemithi sebawakhansila, yikho-ke sengicabanga esayidi nami ukuthi hhayi angcono yozivelela ekhaya ngiyekwenza embona zathi ngokusebenza ngezandla. Mbona ngani kungayincedisa kakhulu okudlula lokho engikwenza la.
Singathi amaphemithi wona lawo wena awusadinganga amaphepha amatsha, awafaki vele ukuthi ucele ukuthi inga-expire. Uzakwenza njani manje?
Wamanje vele ngoJuni nje ngicabanga ukuthi ngizabuyela ekhaya.
Ubususebenze kwesikhathi esingalani egoli?
Egoli sizingafo 1991.
Iphemithi buyithole nini?
Hayi, iphemithi ngile 12 years ngilayo.
Manje imuli ubona zani uzayenelisa yini ukuthi uyiphandele lapha nalapha nxa ngabuyela ekhaya?
Imuli zazama ukuthi ngoba njane sisho ukuthi abantwana bona sebekhulile vele, bona bazasala, mina ngihamba lo mama.
Mnumzana Bishop Sithole udabuka eZimbabwe ubexoxa lapho lo Gibbs Dube Studio 7 eseYeovil kwele South Africa. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umbiko oqakathekileyo othulwe ngumongameli Joe Biden wele Melika owe-State of the Union. Sengilivalelisa namhla Zulu kandaba. Igama lami ngugeino kumete Saidi. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.